Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kuNtulikazi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangela lesi sicelo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokuvula isikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima. Leyo mali kathesi bazayithola phi ukuthi bancedise uhulumende?
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyasekela ukuqiniswa kwenhlelo zokumelana le-COVID-19. Kodwa zisola uhulumende ngokuqinisa elokuthi izikolo zivulwe zona zingakalungeli ukuvikela abafundi lababalisi.
La kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa umubona lokuthi bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani, imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangancedi.
Abebandla lezanu-PF sebebumbe ikomiti yokudingela ibandla leli izigidi lezigidi zamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende useqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-level 4 lockdown. Leli nyathelo elamukelwe izakhamizi zakoBulawayo zisekela ukuqiniswa kwenhlelo zokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uhulumende uthi kodwa ilizwe kalilungele ukuvulwa kwezikolo njalo abazali ukuba bamncedise ekuthengeni impahla yokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu sekuhle kwadala ukuba uZulu wathandabuze ukuzilungiselela kukahulumende okuphathelane lokuvulwa kwezikolo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi kuqondile ukuba ilizwe liqhubeke nge-lockdown.
Lokho sibona ngathi kuqondile ngoba singakhangela inombolo ziqansile sibe kangaka ezabantu abahlaselwe ngolomkhuhlane. Lokho kuyatshengisa ukuthi umuma awukalungi, awukafiki esibayeni sokuthi abantu bazihlayele. So ke siyakhuthaza izakhamizi zisihloniphe khona kwesokufakiwe, sinanzele ukuthi social distance siyayihlonipha. Abamaski siwagqoke ngendlela efanele siwagqoke ngayo, sivale imilomo, sivale amakhala, siqhubeke futhi sisebenzisane sanitizer, sigezele izandla zethu ngesepa amanzi agijimayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wakoBulawayo, okhuthaza abantu ukuthi bathathe ithuba leli ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Kunzima ngoba i-lockdown isidluliselwe phambili bantu bakithi. Lokhu kungenxa yokubana inani labantu abathola lo mkhuhlane lababhubhayo liyakhwela. Kumele abantu bezame sibili ukuzinakekela. Njalo sithanda ukubonga, siyababona sele abantu bakoBulawayo bahamba endaweni lapho okumele bethole khona umuthi lo okuthiwa i-vaccine. Kodwa bazosibekezelela ngoba bayazi ukubana lo mkhuhlane labomongikazi awubasizanga. La uyababamba. So kwezinye indawo bazathola kulezisebenzi ezilutshwana, ezinye zakhona vele bayabevele sebebanjelwe umkhuhlane.
Unkosikazi Hlengiwe Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi azame ukuthuthukisa uhlelo lokuhlaba amajekiseni ngokwengezelela izisebenzi zempilakahle.
Icebo lokuthi i-lockdown iqhubekele phambili liqondile, kodwa kumele sibekwazi ukuthi nxa uvalwe kunje lokuhlaba ama-vaccines akuye kubanga eliphezulu kakhulu. Kuma xa sikhangele khathesi inani labantu abahlabayo ema-clinics lilutshwane kakhulu, kuyebo lokho ekuthathwa ama-100 lama-80 wona lawa kumbe ama-200. Ngibona ngani uhulumende kufanele athathe abonga baku-military kanye laba-retired ukuze bazoncedisa ukuhlaba uZulu wonke ngesikhathi sona lesi se-vaccination program.
Unkosikazi Monica Mutsangwa, umphathi ntambo ubona ngokwethulwa kwembiko, uchaze ukuba ngesikhathi ilizwe liqhubeka livaliwe, izikolo kumele zilungele ukuvula, njalo uhulumende ucela uncedo kubazali babafundi ekuthengeni impahla zokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokunye okungabe kudingakala ezikolo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Silokudana masisizwa uhulumende ekhuluma ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo, kodwa inxusa abazali ukuba bamncedise kuzidingo zokuvikela abantwana lababalisi ku-COVID. Nasikhangela lesi sicelo usitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakazimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokuvula isikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima. Leyo mali kathesi bazayithola phi ukuthi bancedise uhulumende?
Imigoqo eyafakwayo ukuba kula kuhamba usiya kwelinye idolobho, ukuvalwa kwemibuthano ngaphandle kwezimfa ezivunyelwe abantu abangamachumi amathathu i-30, kanye lesiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi esidaliweyo i-curfew eqala ngemva kwehola lesithupha ntambama u-6:30 isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni u-6:00 iyaqhubekela phambili. Kodwa uhulumende usethe uzavula umngcele e-Victoria Falls kanye leKazungula kuzethekeli ezihlatshiweyo ngokugcweleyo ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Lokhu kungemva kokuba ugatsha olubona ngezokwethekelelwa lucelile ukuba luvule ngemva kokuvala imingcele yonke ngenyanga kaZibandlela lonyaka kuzanywa ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Idolobho le-Victoria Falls ngelokuqala ukuba libe lesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minombili ekhulwini, i-77% sezakhamizi esezihlatshiwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Kuphetha usuku lwayizolo, abantu akade sebehlabe ijekiseni yokuqala besebengaphezu kwesigidi lengxenye, i-1,522,150, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-694,685. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, izakhamizi zaseGwanda sezikhuthazwe ukuba zilandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi lomkhuhlane usisidla ubhedu ubulala abantu abaningi njalo umemetheka ngesiqubo. Okwamanje abedlula amakhulu ayisithupha abahlaselwe yileli gciwane esiqondeni seGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomiti wesiqinti seGwanda njalo engumgcinisihlalo wekomiti emelana lengozi, Mnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Lamhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sikungene phakathi komuzi wethu weGwanda, sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19 esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoya uthi okunoso kudaleka ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla yikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamachumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu kubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sichedeleni emuva sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubha ngaleso sikhathi.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emandebeleni usayijeni Thandolonke Simoyo uthi amapholisa kasoze athandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lweCOVID-19. Sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempila kahle. Sizaqhubeka njengamapolisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni weCOVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumeni.
UZulu kuthazwa ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi yamandebeleni sebefika phose 1,495 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulewile umkhuhlane selokhu uqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula 1,074,906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala ye-COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingama-30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Selokhu sikudaba lwe-COVID-19, intatheli izindaba ezisakhulayo zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani labantu abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba asebegula lokubulawa yi-coronavirus elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo entatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association, uLeopold Mnende, uthi ngezinye zezikhathi kuba nzima ukulandela zonke iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho besebenza. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, asizweni ingxoxo ayiqhubelo Mike Hove we-Studio 7.
Esiwubona ngenani labantu ababanjwa igciwane ele-COVID-19 ukuthi sikhayele amanye amazwe inani leZimbabwe lingani lincane. Lokhu akutsho ukuthi igciwane leli aligcwalanga njalo alikho endaweni eziningi, kodwa akutsho ukuthi uhulumende wethu yenelisi ukuhlola igciwane leli ebantwini abaningi. Singakhayelisisa abantu abangafiki 5,000 bahlolwa ngelanga, kodwa singakhayela amazwe anjengabo South Africa akwanisa ukuthola ukuthi kuhlolwa abantu abafika 30,000. So okugcina kusenzakala ukuthi thina inani lethu labantu abatholwa bele gciwane leli bagcina
besa balutshwane. Munende, elizweni sekubhubhe abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba abaningi bebulawa ileli gcikwane. Njengosakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ukubona njani lokho?
Lalo lokhu kuyasethusa thina njengaba sakhulayo. Kuhle kutshengise ukuthi umsebenzi lo loba uqakathekile, unzima njalo ule ngozi yokufa ekakhulu esikhathini lesi ese-COVID-19. Of course sisiya phambili sikhulekela ukuthi inani labantu abatshonayo elizweni lehle, inani lentathe izindaba ezibanjwa igcikwane leli lalo lehle, ngoba sitshona siwubona sebesikhuluma labo sisebenza labo bekhuluma sibili abanye bethu ukuthi hayi sembanjwe igcikwane leli, esinika layo imbono yokuzinakekela ukuze lathi singayabambi igcikwane leli.
Abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, kulula na ukuhlonipha imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19?
Ukuhlonipha enye imithetho e-COVID-19 kungaba lula, kodwa umthetho wokuminyana yiwo ongani unzima. Kwezinye izikhathi indaba ebisendaweni encane kakhulu. Nginganika umfanekiso kamongameli. Umongameli nxa ekhuluma yabeme endaweni eyodwa, intathe izindaba zebe zifika kumbe amachumi amabili, okutsho ukuthi nxa ume khatshana lo mongameli awusoze uthole lutho. Ekugcineni sicina sikubona ukuthi intathe izindaba zicina ziminyana endaweni eyodwa, zizama ukuthola umfanekiso kumbe ividiyo ziseduze kwakhe, sicina sesengozini yokunikana igciwane leli le-COVID-19 nxa kulo yedombe abaningi abale gciwane leli bagcina benika abanye.
Liyathola na impahla eneleyo efunakalayo ukuzivikela ku-COVID-19?
Kukalutshwane ukuthi kukhulunywe ngempahla zentatheli izindaba. Thola kule mpahla kumbe zabomongikazi, zabodokotela, zamapholisa, zamasosha ezizabo bona abakuhulumente, kodwa anyikezwa bekhuluma ngempahla zentatheli izindaba. Intatheli izindaba siyazidingela thina impahla, and impahla esizigqokayo kumbe impahla esilazo asizompahla esingathina ziyasivikela kugciwane leli. Ama hand sanitizer aphinda abe malutshwane kakhulu ukuthi vele asichona sengozini. Amabandla entertain izindaba afana labo Media Institute of Southern Africa, the Zimbabwe Union of Journalists aseyazama kodwa azama lawo afika esikhathini sokuthi abe sesehluleka.
Hayi isikhathi sesehluleka ngumangoyi Munende qiba lengxoxo.
Ngiphetha ngathi uhulumende ngihlanganisela umongameli lephalamende nxa sesifikile isikhathi sokuthi balamazwi abafuna enikwe uZulu zintatheli izindaba bengazama ngazo zonke indlela ukuthi besebenze ubulembu benganika intatheli izindaba okuthiwa yifeed ukuthi thina sisebenzise ama platform ethu sisebenzisa ifeed eyodwa naleyo kodwa singani siyayishare kulothi sonke siyebuthana endaweni eyodwa okusisa engozini kodwa okwakhathesa akukabi khona. Lokho kungenza umsebenzi wethu lathi ube lula, senelise even ukusebenzela emakhaya.
Lo nguLeopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti ezakhokhelwa ngusomabhizimusi umnumzana Philip Chiyangwa ukuthi idingele ibandla labo leZANU-PF izigidi lezigidi zemali yamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho luka-2023. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF okuyiso esizahola likomiti umnumzana Patrick Chinamasa emhlanganweni lentathela izindaba namhla eHarare. Umnumzana Chiyangwa utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti le ilakho ukuthola imali efika isigidi esilamachumi amane amadola, $140 million. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lelunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule, yena othi bazilindele lezinhlelo ezigabeni.
Kwenza njengomhlangano weZANU-PF ekwenzeni khonoko siyabe sisenza ukuthi sincediseke imeli malidingwe enhlelweni ezinjengazeni ezinjalo isikhathi akula nto embi ngakhonoko kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi sonesi esinjengalo kudingwe kwezinye izikhwama kwabanye abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo ngepati singalayo imali naleyo.
Lina njengesigaba kukhona lani eliza kwenza kuzabuya lesigabeni?
Ye, uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalusehla lusiya khona ngale ezigabeni kuma provinces abantu masithi kudingwa imali lezi kuyabe kuhlehlwa kusiya konakale kuma provinces kuthi labo abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali. Ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu even nxa ubumuna lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landi imali iyatholakala sibili nxa kuthe sacela kulabo abangasincedisa.
Sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali, ungathi ziqhubeka kuhle yini?
Inhlelo zithandekile ziphanjaniswa nje umumona lo we-COVID. Kungazimumo we-COVID ngabe yithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenza njengoba singamanga lanxa sisebenza sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona i-corona landela imiyalo naleyo World Health Organization ukuthi abantu basanitize begeze izandla benze yonke into. I-corona le sikhuluma ngayo ithandekile igcwele konke le maphandleni sikhona izikhona sibuyamemetheka sili corona ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawomumo nalowo mubi kakhulu we-corona. Sikhale yiko ukulungisa ama-structure yiko okwenziwayo kwakathesi ukulungisa ama-structure siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-sales kathesi sesiphuthile sesiya kuma-district ubumba ama-district kuma-wards lapha sisuka kuma-wards sesiya kumalungiseni i-province singasuka ku-province okuya kulungiswa amalunga e-central committee. Yilo hlelo olokuqhubeka luhamba akumhlangano uyayidinga sibili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalo engiwubalayo.
Umnumzana Kembo Mohati uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi 5 million. Ubona lokho kusenzakala yini kumba abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabantu?
Hayi kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohati ngakhonoko umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti ngoba abantu beZimbabwe kade sebekhangela so zithuta zabantu njalo umumo nalo we-corona akawetshesa uhulumende. Ukhumbule umumo we-corona umkhuhlane we-corona wavela emakhiweni khona ngalo ngakho lo mkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinani la kodwa susipanitsha nje umumo nalo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisishombuluke kodwa i-corona yasitshayelela phansi abantu bayakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwahulumende ikwehlulekiswa ngumumo we-corona okukhona okungasho kweZimbabwe kuphela okwamazwe wonke jikelezi umhlaba. Oh, OK.
Lowo umnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla lezana uPF, esixoxelayo esetsholo uChom. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa aweUtah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungqikilana kwezimoto ezingamashumi amabili. Ebangelwe yisavunguzane esesandstorm. Le ingozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKamish esigabeni seUtah. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika libikwa libonakala liqansa okwamagama kunyanga esanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belomkhakha omutsha we-Delta variant. Kubika abekolejini e-Johns Hopkins University yaseMelika. Ngaphathi ntambo ezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngoMvulo. Lokho kulokufuthelana phakathi kwelemelika yeChina endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezimvulo welemelika omtsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendiza mtshina elubhekise kwelesingapore. Amasotsha weleTunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedale lephalamende kulelo lizwe evimba abantu okungena kiso ngemva kokuba umongameli Kassi Saidi ebike ukubana usexotshe umsebenzi wakarhulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi wamalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo achaza leli nyathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhulu. Abalwa bechacha bokholo lwesi-Islam abalusa kwele Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili latholakala ngo-May 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayonaleyo inyanga yobuntulikazi esikoleni esebethel Baptist High School esesidolobheni elinganyakatho yilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezokuncedisa ukuzivikela emlisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esinenyakatho yelizwe. Amalunga ehlanganiso omanyana amazwe angezansi wezwekazi le-Africa e-Southern African Development Community, SADC, avumelene ukuncedisa ele-Mozambique ngamasotsha nangezikhali zomvikela. Uhulumende wele-Mali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba nomongameli walelo lizwe uKemela Sime Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ukubana undoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Iziphepheli ezinhlanu zahambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba zesithi akumelanga zibuyiselwe eZimbabwe ngoba zibhekane lokuhlukuluzwa zingaphindela. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umahluli emthethwandaba waphezulu eHabron umzana Michael Liburu ngolwesibili udlulisele phambili udaba luphanyekwe iziphepheli zeZimbabwe lokuthi zingaxotshwa kwele Botswana. Umthethwandaba wazise ukuthi igqwetha elimela abahlanu beZimbabwe umzana uBonye Jonas uphathekile emzimbeni ebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. UJonas ngawucelele iziphepheli bekume kumele afake phambi komthethwandaba izathu zokuthi kungani udaba lolu kumele luqhubeke. Udaba lwesiphepheli lwaphanye kwasekudlule inyanga ezine ngemva kwesikhathi umthetho othi kumele luphanyewe ngaso. Kodwa igqwetha lithi akumelanga kulandelwe lo mthetho ngokuthi isiphepheli zazilinde ukuthi uhulumente weBotswana aqede uhlelo lokubuyisela isiphepheli emuva. Njalo isiphepheli zazinike izathu ngokulobela uhulumente weBotswana ngokuthi kungani zingafisi ukubuyiselwa ekhaya, ngakho bebesalinde impendulo. Abane kwabahlanu laba babekubutho ngakho bathi bangavalelwa entolongweni uma bengabuyela eZimbabwe. Owehlanu wabaleka eZimbabwe ngemva kokuba ethethwe icala lokuhlamukela uhulumende lokufuna ukumgenqula. Ngemva kokuba uhulumende weBotswana eveze ungachayi indiva isicelo sokuthi beqhubeke behlala kwelelizwe, abahlanu laba baphanyeka udaba emthethwandaba. Isiphepheli sifisa ukuthi umthethwandaba umise ukuthi zibuyiselwe ekhaya, zenelise ukuthi zihlale lomphakathi kweleBotswana kumbe zivunyelwe ukuthi ziye kwelinye ilizwe lesithathu elingayisilo Botswana kumbe iZimbabwe. UMahluli uLepuru uthi udaba lolu seluzangena mhla ka-22 Mpandula, lapho ukhangelelwe ukuthi igqwetha uJonas uzabe esesilile. Omunye wesiphephelo ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi bakhangelele ukuthi udaba luqhubeke ngemva kokudluliselwa phambili ngolwesibili.
Izolo sithole igqwetha indaba yethu ayisakwanisa ngokungena ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID. So indaba yethu siyidluliselwe phambili kuze kube mhla ka-22 September 2021. Ilabe kuyabe ungolwesithathu. So ayisakwanisa ngokungena izolo ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID.
ELeBotswana beligcine isiphepheli zeZimbabwe esiphose zifike inkulungwane iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela olwaqhamuka kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008. Kodwa ngemva kophenyo olwenziwa inhlanganiso yesiphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, iBotswana yavumelana leZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi isiphepheli zonke ziphindele ekhaya. ELeBotswana labika ngonhlolanja nyakenye uthi isiphepheli zonke zazikade zihlale enkambeni yeDukwi seziphelelwe ngamalungelo okuba isiphepheli ngakho kuzamele ziphindele. Igqhuku lokugcina liphindelelo nyaka sekusele abalihlekana beZimbabwe enkambeni yeDukwi. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kweLeBotswana.
Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders selisebenza lenkampani yeBonik elungisa amakha njengengxenye yemizamo yalo eyokudinga imali. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kusethunwa kusemthethweni isivumelwano seqembu leHighlanders lenkampani yeBonik, isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBoso ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namuhla siyatshela ama-supporters eBoso ukuthi eziBonik sesivile nama-products lawo ukuthi ancedise iHighlanders. Bangathenga ama-products lawo 20% of whatever they have spent. Ayalihamba kuHighlanders.
Awusiko wakuqala ukuba iqembu leHighlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqokelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agoqela iNyarazo, i-Arnel kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngizathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijayelekileyo eMandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa yizifudlana. So thina njengeqembu leHighlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i 20% yemali ezathengiswa ngayo intonezi izabuya kwaHighlanders Football Club.
Inkampani yeBonik yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni, amakha okugeza kanye lawo okugcoba, njalo impahla yabo izakube yilophawu lweqembu leHighlanders. Lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu leHighlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeliluthola livela kwinkampani yeNet One nyakenye, njalo lokhu kulitshile sesimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona linyela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga nikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.